umuntu odinga asylum kuyabe kumele eqale etsho udaba lwakhe kulizwe leli afuna ukubalekela khona wana ngithi. And also nxa umuntu edinga asylum, ilizwe elimnika i-asylum akumelanga lihle limncithe i-asylum khonapho lihle lithethe ukuthi limbisele elizweni lapha avela khona. Ngombono wami mina, umuntu odinga asylum uclassifya wengaba yi-refugee to a certain extent, because nxa ebalekela ilizwe leyo kusho ukuthi impilo yakhe isengozini. Okusho ukuthi nxa impilo yakhe isengozini, akumelanga ngomthetho ukuthi ancitshwe i-asylum leyana and abiselwe elizweni lapha abalekele khona.
Isiphathamandla seZambia sithi sona ubufakazi alabo obokudinga ubuphepheli kabasuthiseki ngabo, njalo uyakhuluma ukuthi udingelwa icala lokuthi wabangela udlakela, ngakho bazambuyisela emuva. Kufanele akuphathe njalo yini?
Akumelanga kuphathwe njalo. Kumgceke ukuthi uMnumzana Bhidi uyadingwa, and icala leli alethethwayo angiboni ukuthi licala usiphathamandla weZambia okuphozishini yokuthi yena atsho ukuthi kumele abuyelezwe ngokudingela icala leliyana. Ethi enyathela eZambia laphana isithi impilo yakhe isengozini, iZambia yena bekumele ukuthi ithi maybe abuye ahambe kwelinye ilizwe elingaso Zimbabwe. Kodwa lokho sokuthiwa abuyele eZimbabwe sokuyikuvayoletha umthetho wokubisela umuntu obuya ebaleka evela elizwelakhe isithi impilo yakhe isengozini. Ngombono wami mina, usiphathamandla weZambia lowu usejikele uthenda ibithi emgodini olezilwane.
Nxa isencitshiwe asylum, uhlaxotshwe yini kulelo lizwe kumbe angahlale kulo esabudinga njalo esingathi uku-aphila lokunye?
Ngomthetho engiwaziyo mina, uMnumzana Bhidi akumelanga axotshwe abiselwe eZimbabwe. Okumele bakwenze ukuthi benze okusemandleni abo ukuthi uBhidi aye kwelinye ilizwe aphriseya ukuthi aye kilo, hayi khona iZimbabwe. Kuyazakala njalo kumbheke ukuthi uthenda ibithi ingadingwa ngamapholisa kuphela, but kube nezindaba ezithi amabandla awe-MDC kumbe inkokheli ze-MDC zidingwa la ngamasotsha.
Kuzwekazi le-Afrika, iwaphi amazwe elibona ingani alandela kakhulu umthetho wamazwe wonke omhlaba?
Kunzima ukuthi ngithi amazwe ethu awe-Afrika alandela imithetho yamazwe wonke omhlaba. Sikhangela ekuthini, sokulamazwe ambalwa lapha ekade ngingawaqamba ngithi nxa ekade ngaye eSouth Africa ube ngathi athole i-asylum, ngoba nxa sikhangele inkundla zeSouth Africa kumbe amakhothi aweSouth Africa, uthenda ibithi ngabe uncishwe i-asylum ube nga-aphila ngokushesha. I-judiciary yeSouth Africa is independent from the government. Ngokubona kwami, ngabe uye eSouth Africa ubeza yiphiwa leyo.
Ubona umthethwandaba umthonisisa kuhle yini ngemfanelo lolu daba, kumbe kungenzakala ukuhlukuluzwa khonokho akutshoyo? Sesikhangela nje labanye ababotshiwe abezombusazwe indlela abaphathwa
njengokuthi useke waye eZambia, so nxa sikhangele ukuthi maybe ngathola i-bail kumbe ebhadale imali yesibambiso, sokuzaba nzima kuye ukuthi athole leyo i-bail. Kodwa nxa umthethwandaba usiba se inkundla isiba levu yokudlalela umthethwandaba, mina mbone ngani i-court kade kumele ithi uMnumzana Bhidi beseseZambia ngalokhu bekumayelanga aphenduke eZimbabwe in terms of international law. So kuvayolethe umthetho lapho okubiselwa kweziphepheli to amazwe lapha abavela khona, lapho impilo zabo ezisengozini khona. So ngalokho kade kumele atholakale engelacala, kumbe akhithwe, kumbe abiselwe eZambia, kumbe ayeqala kutsho eZambia, kumbe ahambe kwelinye ilizwe.